Yekusigaba lapha esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezijeneyo. Lamhlanje silobaba uThamani Ncube. Thamani, kunjani baba?
Ngiyaphila kithi, unjani khona ngapha eAmerica?
Phile kakhulu, akusitshela ukuthi ungaphi khona.
Mina lapha ngiseplumtree esigabeni sakomadlambuzi.
Kunjani komadlambuzi?
Hayi, komadlambuzi kuyatshisa, sibona lezulu seliphuzile lapha, ungani kuzasiphambanisa.
Ye, akusitshela ukuthi kolapho wenzani vele empilweni.
Ngathi ngi-self employed, ngenza izinto zabo hair salon nezokuwelda.
Ye, kodwa ke kuyathengeka yini? Kume njani mntakamama?
Ya, kunzima kipsi, sesikhuluma iqiniso, kunzima vele. Ubunzima lobo asiqalanga nabo namuhla, buqale yinto yakudala vele from the 80s, ngoba sikhuluma sinje thina sigcine singena kwi-informal sector but singama professionals, singabantu abafundileyo. Khona lokhu kuyatshengisa ukuthi khona izinto azimanga kahle eZimbabwe, nxa uzathola abantu aba kuphela ama-degree sebe kwi-informal sector kunokuthi khona babe yibo abangathi ba-driver i-economy. Ah, khona lokhu kujenisa ukuthi izinto zinzima. Owalo nyaka-ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kulakhona lokhu kungazwisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube nokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Mina ngikhuluma nje impahla naleyo yokuwelda ngiyithenga kwelaseBotswana ngoba lapha ayithengeki, indlala ingathengeki, ayitholakali.
Manje ugcina usenzani baba?
Hhayi, uyagcina lawo ususiya usungena ku-black market naleyo uzama ukudinga, ngoba eBotswana phele basebenzisa amapula, nakwele South Africa basebenzisa amarandi. So ikuzama ukudinga yena wona lawo marandi kona ngapho ku-black market naleyo, njalo suzama phela ukuthi kona lawe ku-pricing yakho ubone ukuthi kona wamukela imali lawe ozabe uyiwode ngayo, ngoba kugcina kungasela ngqondo kithi ukuthi kona uprize ngama-rand kumbe uprize ngamabhondo nalawo. At the end of the day wena uwoda ngama-rand, kugcina kukuchayelela phansi ngoba le-rate yakho iya-fluctuate vele, akulanto e-right.
Imakethe yakho ime njani?
Iyabe ikhona ikakhulu thina ngithi sikhanda izinqola silungise lezinto eziyabe zifile, sesibuya ngapha kumasaluni ngapha abantu baya befuna ukulungisa amakhanda, befuna ukugelwa, befuna ukwenziwayo. Ye, imakethi ikhona kodwa osekuhlupha yikhona lokhu ukuthi khona thina siyabe sithagethe ukuthi khona sisize abantu abasesigabeni, but ugcina su-externalize, uthole ukuthi khona ingxenye sikhuluma labantu abase-South Africa abale mizi ngapha eZimbabwe sebekubhadala khona ngale e-South Africa kumbe bethumeza imali ngabo malayitha kanjalo. Kodwa uyabona abantu i-service bayayifuna, kodwa ngenxa yokuthi khona phela i-unemployment iphezulu, abantu abasebenzi, so kugcina sekulama-complications amaningi. Kodwa ubona ukuthi kona abantu i-product yona bayayifuna, kodwa abafinyeleli kahle ngendlela abangafisa ngayo.
Ye, singathi wena ukuze usuthiseke sebelokuthi hhayi usutshaya kuhle umsebenzi, kumele kuthi ngayo eZimbabwe kume njani?
Ya, eZimbabwe nxa kuyikuthi khona silile umsebenzi sesiyichaya ngempelampela, kuyabe kumele ukuthi khona eZimbabwe i-material one ibe khona khona lapha kubo Steelworks kumbe ngapi, uyithole ngentengo lawo efinyelelekayo, then wenelise la ukuthatha umuntu ngemali azayifinyelela ukuthi khona ayibhadale nawe ube ne-profit. Thina ngapho ungananzelela siqeda almost about a week singela magetsi, so surelya kubo generator landani. So zona lezi zinto ziyabe zilimaza kakhulu i-business. Njalo okunye ngingasithi izinto ziyabe zi-right isikhanyela ukuthi kona umntwana ngayephuma esikolo ele-profession kumbe lo msebenzi awaziyo angene kwi-industry kona lapha eZimbabwe asebenze aqhatshwe, kumbe ofuna laye ukuziqhatsha aqhatshe abanye. But kahleshi mina ngakhuluma ukuthi kona kumele ngiqhatshe bani, ngakunje ngimbhadale ngani, uyathola ukuthi khona impilo yakho nenzima. Aluba nje kungaba ne-stability kwi-economy kithi besingakhuluma ukuthi kona hayi ilizwe selihamba, hayi kona lezi nyaka esizibonayo kathesi.
Hawu, boni-ke Mvuka Ncube, sibonge kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje. Valelisa sibili ngamafitshane khonapha.
Ye, hayi, isifiso sami besiyukuthi khona iZimbabwe bakithi asikeni sikhangele lapho esiya khona, siphinde sikhangele nokuthi khona kanti abantwana laba esibazeleyo abasezikolo labanye abakhasayo mpela yiyo impilo esiyifisela abantwana bethu yena le esiyiphilayo ukuthi labo baphile njengathi.
Ye, lapha-ke ngubaba-ke uThamani Ncube khona ngale-ke eMadlambuzi.